Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sithatheleli thuba lokubonga uJonathan Demiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Kulamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngolesihlanu mhla ka-4 Ncwabakazi 2023 ngu-President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olunohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye iwadi lapha eVictoria Falls, specifically ward 9, uyathola ukuthi ama-youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo le, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonoko ngenxa yani, ngenxa yama-tracking statistics.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edale le-National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-CCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula, befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthelana lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekulabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade besabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo. UTinashe Chitsunge abakholo besithi akumelanga xa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olunohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobela nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU le-NPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano nomsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Le ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama elections. Kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njengoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesidumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezano PF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elwepisi. Siyebo sisayinile kodwa akulungisiswe lokhuyana nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibonele bandla lezano PF isayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona kuphisplay.
Ilunga lezano PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe we-South edayela ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizo ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje.
Njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele ngasithi khona le-election sitho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo. Kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe CCC MTC any political party siyacela ukuthi kuma-elections laba kube lokuthula.
Omunye njalo okade sembuthanweni munye unkosikazi Zekai Holland owaba ngumphathintambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesihlakalo lesi.
Ngifuna ukubonga labo bonke ababuyileyo ngoba abaningi banxusiwe kababuyaka kodwa-ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president uLanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho. UZulu ngalandele khonokho.
Abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla, amapholisa, ingatsha zikahulumende nabameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondolozwa kuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo le-CCC uthi Nashizithunge yena ogongodwe ngabantu abaxhajangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kwaChitsungi kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsungi uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlondlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle. Ngakho ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu beZimbabwe bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama by election khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into okwabalula ukuthi kutholakale kubonakala ukuthi kuhambe njani.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya uKazembe Kazembe uthi amapolisa asaphenya futhi aza kutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini. Ungathini ngalokho?
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obulewe ubulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile. Ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu. Ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki akudingakali konke lokho kusegcekeni kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwe elizweni lonyaka kuyona linyaka.
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela uDlakela osolukhona?
Ukhetho vele asoze lube lukhetho olukhululekileyo hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhululekanga. Ukukhululeka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo, kuyizinto ezinengi, ukusebenza komthetho, ukukhululeka kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga, ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa, konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo, ukuma ukuzimela kwemthethwandaba, ukusebenza kwezemisakazi ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende. Lazo zonke leziya zinto nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu khetho oludlulele laloliyana laloliyana asoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa yonke into imiswe iyahambisana leqembu elibusayo. Lokho kusegcekeni ungabukela i-television uzakubona, ungalaleli i-radio uzakubona konke khona lokho. Ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo kungakhathaleki ukuthi kubule umuntu kumba kulawa ngamuntu.
Lo ke umnumzana efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe sixoxa lapho lo ntungamile Nkomo owe Studio 7. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho namhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni eLevictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo. Beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu. Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa, baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumelwane layo kuqalela ezimulini. Osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani. USibanda wayesele minyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni kwele South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise.
I was smoking nyaupe, cocaine, Christo, Daha, every type of drugs. And we used to smoke those drugs through food, drinking, injecting each other, doing a lot of things, sneezing, taking all those drugs and they are addicted.
Nangibe manyaope, icocaine, crystal, daha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawo phe inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxasikanye labantwana bethu bangaengage kuma-drugs sebeengage futhi sexual abuse futhi sebe-abuse ana-sexual khonapho. So ingozi yakhona sebengenela futhi abantwana abancane belala la. So liyabona ukuthi lapha sokunzima, so kumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe, njenge-community ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lo we-drug abuse, because amanye ama-drugs akhona alungiswa ezindlini khonapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uyakusekela lokhu.
Statistics kumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9, uyathola ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula inkuhlane yengqondo le, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yani, ngenxa yama-drug and substance abuse. That's the statistics esikhona. Then amapolice ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama cases, increased cases of domestic violence, ama gender based violence, even ama youth bayabulalana besenza.
Umnumzana Misheki Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlandu ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama-drugs, indaba ama-drugs leyo kumele ikhangelwe from i-root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa kungani uyadingisisa kuthi uthole ukuthi abananihlala kahle phakathi abazalini, ba-ignore phakathi abazalini. Nxa umzali lo ubaba lo mama bahlali bonke, kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa, kuyenza umntwana ebe sengasethola i-attention, ebe secabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongikufunayo, ebe setholakala senza ama-drugs. Unfortunately esebambelela kuma-drugs seba-addicted, because kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudiliza impilo yakho.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyalikansa, ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kuchumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala, ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuxoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu, ikakhulu abasakhulayo, imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. I-commission ebona ngezokhetho ye-Zimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandlebeleni induna ezisakhulayo uBiki Unqaba Ndiweni weMatopo Kezi, lenduna uStawuze uDavid Mbetsi owasePaid Bridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele National Council of Chiefs lwamkele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Masingo Midlands, kanye leMathabeleni North kujeza belonze Matabeleland South, Mashonaland Central, West, kanele Mashonaland East, kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli we-National Chiefs Council, uNduna uFortune Charumira, ngomunye walabo abakhethiwe eMasingo. Ezansi emaNdebeleni, induna umphini uJabulani Ndiwene obulilima, yena oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lambili, kanye le nduna uNdube uNonhlanhla Sipanda wensiza oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lasiyagalombili, bakhethwe ndawonye le nduna uStawutse loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema Stezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMathebeleland South, bawinile ama-candidates, kodwa engikunanzelele ngibone kungani sowugcwele kubuye abatsha kakhulu ama-chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo ba-achieve lokhu okufanele bakwa-achieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Masuku ematshetsheni abekudalele Chiefs Council kuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Khangelithi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo ngaphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhangelithi bazazinikela bawenze ngokuthembeka, bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahle bahlangana lawo.
Lamazwi asekele induna uMarupi uOrheng Nare weSlonga.
Abantu esibakhethileyo njengoba kuyikhona siqalisa ukubakhetha, but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo, ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisela emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyane uMatobo uthi ukhetho lwabo luqhutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna esiziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu, kodwa abencintisana lalabo abaphumileyo bayahlekela bathabela laba asebengene ku-Chiefs Council. Yiwo umfanekiso sengicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezebona ukuthi kuhamba njani.
Ezinye induna ebezikudalela e-Chiefs Council ungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zivalisa induna uMasendu uGwebu loSpasa. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli wele Melika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe uMongameli Joe Biden. Obana ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Anthony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende weChina ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe ilesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongqotshwa umsebenzi kungela ngcazelo inyanga edluleyo. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza siseWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuli viki uhlelo Was a Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokuchola elithi MJ Singh. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Yeah. I should have known. I look good, boy. Wasting my time. See to your time. One guns and see my bed. One guns and see my bed. Watch the angel. ofanana nam chuzu pita sakwazu bana aya kuvuma ngempela
umncedisi uthi ungena kwezomculo ukuzothokozisa uZulu. Yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane.
Isikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLos Cape Primary. So ngikhulele eThorn Group. Okuyilo kusho okuncane nje phakathi kwengubo entsha nasemagogoma. So ngikhulele Khoneni khonapha ngifunda eLos Cape Primary. Ngabe sengisafunda eMzilikazi High School. Then ngabe sengisaqeda sengisethawule iTech College lapho. Ngikufunda wami ngifunde khona.
Boy, igama lakho lokuculela ithi MJ Sings. Labuya njani? Njalo kukhona yini abaculi abakwenza wafuna ukuba umculi?
UM umele nomncedisi. UJ abesemele uJeremiah. Then uSing wapho ukuthutsha nge-mistake ngodishini yokulala theater. Mavin Pisa was from MJ or Shavila or Church Baghdad or MJ Sings. Music, the way into any chance of villains are singing, like eating, going to Ladida, you know, Abu Love Moma Chaifana, Abu Rinko, Abu Yuma Sagin, Abu Boys to me, Chandra Nasu and I turned down Abu Afro Pop, Afro Soul, as Lama Life Instruments are good. $5 in general, 10 in Yahoo, 20 VIP, 50 VIP. Musa Nonki, we are not a Chabunanati, we are not in Jalo. Digital platforms, our Spotify, our YouTube, our teaser. So when I found MJ Sings Konapo, click and you said Pum as well. My social media man landed up on Facebook, MJ Sings, the Instagram, the Twitter series on X these days, and go YouTube with a landed and your subscriber, MJ Sings now. I'll say a woman, good.
Nitaka haza kulayo MJ Sings obesiculela umtumo wakhe we Afro Pop uhlelo waza for the Friday balazo doyen tekini lonke igama lomuyezi wa Jesus Band.
Mbali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings, umculo ozothileyo owe Afropop. Lingakhohlwa-ke ukubana ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa kuyona le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 23. Silo kwa gela pa uchelo letu lola mshange. Oliver Lelisa yo, Mkatsetes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.